Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazibo 8 mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeke livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo.
Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, suthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, suthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukeneyo, isuthise njalo osomabhizinisi.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, uthi ibandla lakhe lithola usekelo oluningi kakhulu kulesi sigaba kanye lelizwe lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqutshwa nguhulumende.
Usekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke konoku kuphuma kumanifesto ezanu PF, ngoba abantu konke konoku izinto ababekhulume kudala udivele bazifuna ezazingayenzakali, but kanti sezenzakala and ibona abantu babuya ngobuningi babo ebandleni elibusayo.
Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kusigaba sinye esemathebeleland North, umnumzana Prince Dube Kosimanda, uthi akulanhlelo ezikhulunywa ngumoyo eziqhutshwa kulesi sigaba.
Bona nqabe kubona uRichard, hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abo amhlophe nama-helmet besiyathatha impikitsha. Kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo ku-ground akula lutho olukhanyayo.
Lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeka livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise iziqondiso lezi zisuka kusibanga sesine level 4 zehla zaya kuzinga lesibili i-level 2. Lokhu kutsho ukuthi isikhathi sokusebenza kwamabhizimusi ngelanga sesiyaqala ngo-8 ekuseni kusiyafika ihola lika-9 ntambama. Isikhathi se-curfew sesizaqala ngehola lika-10 ntambama kusiyatshaya u-5:30 ekuseni. Amabhawa lama-night club azahlala elokhu evaliwe. Abantu sebengabuthana nxa bengedluli ikhulu i-100. Amabhasi avela emadolobheni ehlukeneyo asevunyelwa ukuhamba-hamba. Umnangagwa uthi ukwekethiswa kwemigoqo le kubangelwe ukuthi imizamo enziwa nguhulumende yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus iyasebenza. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi imininingwane ephuma kugatsha lwezempilakahle itshengisa ukuba inani lokuthelelana igciwane le-coronavirus selehle kakhulu okokuthi okwakathesi akukadingakali ukuthi ilizwe lihlale liphansi kwemigoqo ye-lockdown. Amabandla aphikisayo ethesa uhulumende icala lokusebenzisa imigoqo le ukwenqabela imikhankaso yawo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19. I-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kuyekethisiwe kusuke ku-level 4 kwaya ku-level 2, okutsho ukuthi izinto eziningi kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela. Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, suthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, suthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukeneyo, isuthise njalo osomabhizinisi ibhizinisi kuloke kuvaliwe izinto eziningi ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa babhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalendlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela mali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemithova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe lokhe kunengo abangakwenzanga lokhe bevalela amakhombi i-transport i-private transport engasokazukho into engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu ababo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iya-contribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozupho uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza into embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le 100 lokho elincane ngoba phela bazama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangana abantu abalombono ongahambisani lwezanu PF ongahambisani lokahulumeni abafuna ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa iCOVID-19 ukuvimbela i-exercise of our political freedoms
bona abantu sebe landela na imigoqo ye COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama mask ukuqhelelana lokunye okunjalo bese belokhu bekwenza na
lapha lalaphana yebo abantu basakulandela ama lockdown bebelokhu bewalandela abantu begqoka ama mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke be social distancing kodwa ke ngempilo yeZimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzobukho khona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into okufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozupho emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozupho
umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 i-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism Umgcini sihlalo webandla elibusayo elezanu PF esigabeni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe lithola usekelo olunenge kakhulu kulesi sigaba kanye lelizweni lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqutshwa nguhulumende. Uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF lizanqoba njalo ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Kungxoxo ayiqhubele Studio 7 umnumzana Moyo yena ungumphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North President Minister uthi inhlelo lezi zibalisa ezokuthelelezela ukwakhiwa kwezibhedlela amaklinika izikolo nedamu legwayi Shangani kanye lomgwaqo weBinga siyabuwa kunye lowekama TV Binga okukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathebeleland Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Usekelo siyaluthola ngoba zona izinhlelo engikhuluma ngazo konke kona kukuphuma kumanifesto lezanu PF ngoba abantu konke kona kuyizinto ababekhulume kudala ukuthi vele bazifuna ezazingayenzakala. But kanti sezenzakala and ibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandleni elibusayo. Kanti besenza ama-spectators, senza ama-sales, senza ama-branch, senza ama-districts up to the province, up to national ngama-internal elections silungiselela. Ukuya kukhetho ngo-2023 ngiyathembisa and ngisitsho ukuthi sisiyafika ku-2023 iZanu PF ikhangelele ukuthi 25 million votes for upresident and imbona ngani sizayedlula yona leyi 5 million ebungasakhona sibe kobo-7 million votes ngenhlelo ezibiswa i-ruling party ebantwini
sike saxoxa kona lo umsakazo lamanye amabandla ezombusazwe bathi labo sebethola usekelo oluningi ezigabeni zenkayi elupane lazezinye zeMathebeleland North zingabe zindala zombili yini
obvious akulandala zombili phambili izano PF izanqoba okumangalisa ngoba inkalakatha abantu abasadingi lokhane kwesilogal ukuthi abantu bafuna into ezibambekayo njengoba ngibe ngikutshela ngento ezibambekayo nxa labo bele lapho okubambekayo kuyebantwini at least ingxenye but mina futhi ukuthembisa ukuthi abantu bethu they are very happy they are more than happy ngezinto ezenziwa yi-Second Republic lezano PF
siyake sikhulume lebandla lemthwakazi Republic Party lithi lisola ukuthi inotho esemathebeleland iya thuthukisa ezinye izigaba zelizwe kungabe kuliqiniso yini lokhu njalo inotho yena le selikhulume ngayo kuthuthukisa njani isigaba semathebeleland
sazi into engiyijabulelayo dadewethu ngepolisi ebiswe ngubaba uMnangagwa yikuthi kungaze kube konke kuya ku-central government but kathesi uphume lohlelo lwe-devolution kulama-devolution funds kule mali eziningi ezibuyileyo eprovinsi zingena through rural district council ngoba yikho lapho kulamagephu khona zona ezinhlelo ebengutshela zona ezemgwaqo ezama-irrigations ezinye ngeze-national projects amanye ngama-provincial projects but lapho kule gephu khona like ama-clinics izikolo imgwaqo le ama-dust road izibhorane konke lokhu yi-local development so ngamagephu asecovers imali zona ezesikhuluma ngazo eze-devolution fund like yona limnyaka sinikwi-budget ye-19 billion ehambe kuma-councils wonke kuma-rural okukhava amagephu ana ama-project ebengikhuluma ngawo
silokhu esikuona la ama-project sike sabuza njalo umgcini sihlalo wemathebeleland north ku-MDC alliance umnumzana Dubeko Sibanda uthi hayi ikhama TV Binga Road akuhambeki lokhu kuseseyi-dust road
TV Binga Road and bengikhuluma ngakho futhi emini kukonoko ukuthi bekule steering committee evela ku cabinet ebona ngama emergency road rehabilitation wona lo mgwaqo liqiniso sibili nxa usuka eKama TV usiyafika eBinga bekunikwe icontract icompany 1 ukuthi yenze ama pothole filling but icompany lana kubonakele sesesikubonile labo sebebuyile abe steering committee ngahlala labo phansi ngazavumelana ukuthi lana umgwaqo sofuze siwenze kube emergency ukuthi umgwaqo lana kudingwa amanye ama contract abe 3 or 4 kungabi one company ngoba ingaphuza ukuthi iqede kuze kufike isikhathi sezulu then kusibuya khona phebhinga kulo mgwaqo okade waqala ngawo aluba la uchairman we-MDC alliance umadube kaluba ukutshelile ukuthi hhayi aluba la ukongile kupresident ukuthi kulo mgwaqo okade wakhulunywa ngawo ibhinga siyabhuwa road kwakungahambeki dade wethu but kathesi usulungisiwe usugradiwe uyatshelela uze uyefike siyabhuwa uze udlule siyahlangana le Marsh West
iningi lingathi lezi zingabe zizinhlelo zezanu PF yini njengebandla kumbe ngezikahulumende njalo likhankasa lisebenzisa zona kumbe kwehlukene yini ibandla lezanu PF lohulumende
indlela okusebenza ngayo wonke ama-parties nxa sisiye ekhethweni baphuma lama-manifesto and ama-manifesto abantu bengawathanda ama-manifesto lana imihlelo abaphume lazo ezepharty nxa iparty leyana isiwinile isebenzisa zona ziyani inhlelo ezikumanifesto ukuthi i-government izi-implement so inhlelo lezo zaqalisa kuzanu PF kade sezikugovernment sezi-implementwa i-government ZANU-PF because my view is not an inclusive government. The government ekhona ngeZANU-PF.
Hello, ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo. Njengenhlala yenza iStudio 7 iphe omunye wakhe umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance eMathebeleland North ithuba lokuphawula okumi khona ibandla lakhe ngalolu daba. Ngesizwe ingxoxo yakhe lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lapho athi inhlelo okukhulunywa ngazo ngumoyo azibonakali ngokupheleleyo kulesi sigaba.
Okwakuqala uRichard katsho ukuthi izikolo lamaklinika ayiwo akhiwe imali ye-devolution fund yiwaphi angeke waqamba ngoba kawakho. Okwesibili ukhuluma ngeGwayishangani. Gwayishangani into leyana kudala yakhulunywa ngayo. Siyake sibabone nje kwelinye ilanga babekhona bathi gqo babaleke kungabi lalutho oluba khona. Ilupane i-provincial hospital akhuluma ngayo kakula lutho into esiyibonayo kuphela ngamaphephandaba athona sebefaka imali. But imali yakhona kuground asiyiboni thina njengabantu beMathebeleland North. Now ukhuluma ngomgwaqo we siyabhuwa kusiyegogwe into abayenzileyo banikeni izimali babuya bafaka igreda kulowo mgwaqo ukuthi kabagrede asibhuqu olukhona besikhuluma nje kathesi lezakhamizi sithi lo mgwaqo ngesikhathi sezulu awusahambeki akula lutho olukhona siyakwazi ukuthi le lapho phutsha khona usiya ekaroyi bake bafaka amabhakane besithi sebefaka itara but lanamhlanje akula lutho olukhona imali ye-devolution thina njengabantu bemathebeleland north ukusebenza kwayo kanye asika kubona. siwange ipower station le ekhulunywa ngayo esikwaziyo kuphela ukuthi iyengezelela isikwelede selizwe kuphela kodwa lokho kuphuma kiyo sibisibili thina kasikubona soke ngamafichane into engayitsho ukuthi hayi uRichard Moyo uhlabelela nje idina yakhe ukuthi bemkholise njalo iD lomdudla ngoba yibo obasi bakhe but thina njengabantu bemathebelele ndinothi asila nguquko asila ntuthuko esiyibonileyo evela kuhulumende lo okhona lokho engenile uphose kufane nje lo hulumende kamgabe ngabantu nje abazinika izimali bedle izimali kumbe nje kuthatha amaplazi iwangele okukhulunywa ngayo ipower station iqiniso elikhona mamhlanga kakula lutho olumangalisayo sibisibile singalutho ukuthi lukhona esikubonayo nje ukukhanyayo okukhulu inkalakade yesikwelede esesithethe esivele eChina but in terms of ukuthi imali leyana isebenzeni iyede value bani asikakuboni thina abantu bemathebeleni north so bona nxa bekubona uRichard hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abamhlophe lama-helmet besiyathatha impikitsha kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo kuyafana legwayishangani yakhona yizikwelede nje ezokuthi zingabuya bedle ilizwe lisale lilokhu lithiwa khona lilezikwelede kulalokhu elakukweleda eChina kodwa impumelo yakhona phansi ingakhali
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo Okwamanje esikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselenyanga eziyisithupha elokhu elinde ukuthi umthethwandaba wahlulele udaba lokuthi inkampani yeZupco yiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu. Ngalokho linhlanganiso ithi kumele umsebenzi wokuthwala abantu uvulelwe wonke umuntu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi ibandla le-UPND elikamongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia likhalaza ngokuhlaselwa ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF ebulenjini be-internet. Isikhulumeli saleli bandla sibikwa sithi lokhu kungaqhubeka kulakho ukuwonisela ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usethembise ukujezisa amatitshala angayi emsebenzini. Leli phephandaba lithi umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi kulobufakazi bokuthi amatitshala ayisilinganiso sokungamashumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% abayanga emsebenzini selokhu izikolo zavulwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi, sanibonani basakazi, njani bonke nabalaleli be-Studio 7. Hayi, siyaphila nathi. Ngithi nje nami ngikhulume ngento ezenzakala ngale ngasekhaya. Eish, yabona mafike endabeni yokuthi kulungiselela ukhetho uzwa ushaywa luvalo. Ngesizathu sokuthi lamabandla la aphikisawo ayiwathi afuna ukukhipha i-ZANU-PF. Hayi, yazi nje into yabo yonke ngani ayinasikolo phakathi. Futhi nje angazi noma bayakubona ukuthi ukwenza kwabo mabe senza kanje kuhamba isikhathi kungekho into abayilungisayo belokhu bephikisana ukuthi hey MDC eyazwayo MDCT hey MDC esemthethweni MDC Alliance kanti kubangelwa yini ukuthi bengahlakaniphi never mind singabasupporti kwenziwa yini ukuthi bengahlakaniphi beyeke lezo nkulumo ezingabasindawo beforme indlela yokulwa nesi sitha yazi selokho engimamela nje futhi sengathi sekuwesi since sokusele iminyaka emibili ukulwa kwabo sekuwesi kutshengisa khona ukuthi makuyiwa ku election iZANU-PF yikho lapho ezohamba khona ibashaye ekhanda ngani ngoba izobuya futhi barobho ukuthi hayi MDC yakhona leyo T inamavota angaka MDC Alliance ilamavota angaka soka iwinanga iwinile iZANU hey man bophukeni nabo Felix madoda hayi khona yekelani ukuba ngithambele ngelanyama ukuthi kulo chamisa nomonzora mina nje kangiyibona ukuthi into eniyenza khona lapho ilomphumela ngoba angeke lize lisinqobe isitha ngendlela eliyenza ngakhona abafoyi hayi ngcono nje leyo MDCT and the MDC Alliance ivele ife kuze kube ngcono abantu abathi ngcono MDC Alliance abulawe kube lelinye igama okwenza lokuthi kungakhonfuse abantu ngiyabonga
ngiyabingelela ku studio 7 ngibingelela kini kakhulu basakazi ngohlelo lolu olwesiyenza sibe namandla ukuthi sizwe into ezifihlakeleyo lezingamanga lamaqiniso ya mina ngibuya echolo esigabeni sakomathi igama lamudavis nkomo ngibingelela kumama umaswanda lobaba unkomo mina ngisegoli ngokusebenza hayi into zaseZimbabwe siyazibona vele incindezelo okukhona kaningi kakhulu lapha emabhoda kunisebenza ngaphandle hayi siyahlupheka sihamba sihlutshwa indlela zonke lapha sibuzwa lokhu nalokhu vele inkululeko ayikho lapha mina ngibona nje into engabe khona ukuthi ilizwe liqunywe phakathi kube nemathebeleni nemashonaland ma besiza kithi bebhadale into lezi zama-TIP lathi ma siya kiwo besichajele okwa basichaja khona and sihlamabhoda Whitebridge Lamtree Maitengu lamanye nje kusiya kwo-Victoria Falls amabhoda siyamaningi aletha umkhono mikithi so vele abantu besishoneni kumele behlale bodwa ngiyabonga
Phugeni Gedis Senator Phugeni umakhuphe bengawinanga ipercentage kamakhuphe ibingaphansi kwe-3.something% okutho ukuthi ebengawinanga ngitsho masibona ngalowo mthetho so kutho ukuthi lonke likusenate bekungafanelanga ukuze lingene yikho abantu sebethi selingena ngohlu alingenanga ngomthetho ngemfanelo kutsho ukuthi kumele libonge inkosi ngoba yalingenisa kumbeni libonge usathane owalingenisa ngohlu because umthetho olingenisayo njalo le ruling yangkhona ayikho qiniso kayikho maqiniso ibuya next state captured court case
linjani ku studio 7 siyaphila ngapha COVID lalokho ubunzima esibona ezweni besicela ukuthi uNunzana uChamisa nxa kungavuma kaphume edakeni lwabalaba abathengisi laba MDCT atshintshe ibizo ngoba thina vele abantwana bezimbabwe sivele sizamlandela siyamazi ngoba yithi vele esi-MDC alliance yakhona so labo bathi khona bona bakhethwa ngabantu baqamba amanga abantu abakhethwa ngabantu yibona besiba ababakhuphayo besithi bona yibo abakhethwa ngabantu babesekelelani kuwina nxa babekhethwe ngabantu uChamisa upresident uChamisa kaphume adinge elinye ibizo sizimele lapha ilibizo lele lokubangisana leli likhanya labana abathengisa ngenye nje ibranch yeZANU MDCT le ngoba MDC le yinye ngamapapets nje asikuphathi ngokuthi khona bona ngabantu abalungele ukutshintsha impilo zabantu hayi ngabantu abadinga imali ezikhwameni zabo ngabantu abathengisayo ngabantu abafanana nje labantu abahamba bebhoda emabhawa bedinga lokhu lalokhu abala direction ebantwaneni bethu thina njalo nto la abantu sihawula kangaka besicela ukuthi uChamisa ngana uyazama lokhu
sibonane kuhle ngapha e-studio 7 yazi bengicela uwat 7 wasetsholotsho ngapha kosiphoso ma kufika isikhathi sokuvota abantu bengaze bayethuselwa ama-ovet angaze ayethusela abantu iy'nduna zingaze ayethusela abantu osebhuku bengayethusela abantu abantu bayovota nje kuhle kungabi khona umuntu oyethusela omunye umuntu voteni kuhle omunye nomuntu azi uvotela ini uyiZANU MDC umthwakazi yini konke ukuthandela kokusalayo nomeli uzivotele ngokuthanda kwakwazi ukuthi yini into oyifisayo endaweni yakho lapho ohleli khona mawuvote uyabukwazi ukuvotela ukuthi kuyini okufisayo endaweni yakho lapho ohleli angibonge lapho phambisa isandla qala ubuze inxibelo
salibonani kuzo zonke indawo ngiyabingelela okhulumayo ngumbongeni Inkomo ngibingelela bonke abasakazi kunye nabalaleli balumsakazo ukuthi ngilombuzwana omncane umbuzo wami ukuthi izinduna zizinduna ngenkosi manje izinduna ezikhona ngithemba ukuthi izizathu ezizenza zibe zinduna kwakuyibukhosi manje mase zizinduna angazi ukuthi zizinduna ngokubika kubani nanokuthunywa ngubani imbiko yaziya kuphi sengathi iya sezizinduna zikamongameli so uma kuzinduna ngokomdabu angazi noma ngiyaphazamisa ngicela lingisize kakhulu lapho ukuthi uma kuzinduna ngokomdabu kufanele impela inhloko yazibe yinkosi asivunyelwe sibeke inkosi yakithi phezu kwezinduna zakithi ngiyabonga
ngiyabingelela msakazi kwistudio 7 kanye nabayali bonke msakazi ngisungangamime ngento eyenziwe nguhulumende ophetheyo eZimbabwe ukuthi abantu bakithi esindebeleni babefaka amatshe esikhumbuzo lokhumbulo labo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawunde uhulumende esuka amatshe enyamalala esuke engabathathi izinyathelo kulokhu okwenziwa ngabantu le nto le ayineme izosuka sinje simandebele sinokuthukuthela bethi thina sineshreba lezi singabantu besindebeleni khathi kunganjalo ngathi sisuka sikhala sinezinyembezi ngabantu abasilahlekelayo ngabe impilo zethu zimi kahle singabantu mathebeleleni ngabe lebesekhona labo bantu abashona isikhathi esiyabakhumbula labo abasilahlekelayo siyafaka izikhumbuzo zabo sifakile manje isikhumbuzo manje sikhishile la sisafaka ebhanako sakhishwa kusho ukuthi icala ngelikabani makunje thina sithi siblema uhulumende ophetheyo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyabonga kwezemelika lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika izolo abahlenga abawelwe ingozi bathole izidumbu ezinhlanu endlini okugcinwa khona asebekhulile uMongameli Joe Biden ovakatshele indawo ezitshaywe lizulu leli ezivalisa iNew Jersey leNew York izolo wazise ukuthi uhulumende wakhe uzaphathisa abawele ingozi le sixoxe lomnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York ukwaba lomonakalo omkhulu wezulu leli eline ngeviki edluleyo
but thina eBuffalo New York usicezile mijana alisatholanga kwinde eningi izulu yebo belikhona kodwa beliyizulu nje elifladayo eliwisisihlahla lapha nalaphana silathatha lamagetsi kodwa hhayi thina sibili hhayi siye sakomplaina kodwa hhayi siyakwazi be-New York City okungani useduzane lakhi ikakhulu le misebenzi esihamba siyafika khona kube lomonakalo isikhathi esiningi i-flooding i-transit yakhona sibe-flooded kodwa hhayi thina ngokwethu hhayi singeke sakhala ngaleli zulu ebelikhona abagandi hhayi bakhona abantu abawelwe izihlahla zalimaza izindlu kwaphuma amagetsi kodwa hhayi thina lapho esikhona hhayi singeke sakhala kangako
bayathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa nguhulumende
yebo uhulumende wemelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi i-disaster so nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zahulumende lama-department athize kahulumende kumele ephume lama-resources abo bencede so hhayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibonele umongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hhayi leyi disaster sibonile dalo ingatsha zahulumende ezingena ifema ne-CDC le-Department of Housing and Urban Development sibabonile nje hhayi bayabonakala round njalo khanya bayasiza abantu bebapha ama-temporal shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hayi uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricane season lakhona inyanga yonke, kodwa aida ube ngu-number 5, top 5. So hayi government ikhiphile onke ama-resources bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzela la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udingala flood insurance, nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi beyonakala, i-regular insurance yemoto kayisoze ikuncede.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.